kuyezwakala bakuthola. Kodwa into fanele sinanzelele enkulu ukuthi nxa kuthiwa yi-5 million phela inumber zakhona zabantu aba-chipsebenzi bangakhi. Kuzananzela kulama-figures people abantu bakhuluma ukuthi kulama-30,000 ahambayo. And ungathatha i-5 million leyo uyidivide i-5 million divided nge-30,000 kusala nakula lutho. So uhlupho yikuthi bekufanele ukuthi nxa umini sekhuluma ngaleyo ndaba cace ukuthi abantu abahambayo sikhangele ukuthi umuntu oyedwa ukuze aqalise ibhizinisi yakhe encane athole imillion engaka ahlabe specific. Ngoba i-statement sana is very general. Sikhangele ukubana ungathi nje sivala abantu amehlo and mina ngowami umbono angiboni vele abantu kuzabanceda.
Yiziphi ingxaki elizibonayo?
Ingxaki yokuqala engiyibona lapha yikuthi ngithe mina imali leyana akuthiwo ngokuthi umuntu wethu wazula malini. Dala izakhi isikhathi ukuthi vele abantu abayi-involved bangakhi. Okwesibili, kulo mkhuba lapha eZimbabwe kuba lezimali ezifakwayo zigcine zitholwa ngabantu abangayisibo. Ingxaki yesithathu yikuthi vele nalowo ngiyoza-administer leyo mali adinga abantu ayinika abantu ngubani. Konke lokhu nxa kungananzelwa kuzananzela ukuthi saba lokwenziwa ngoba lo hlupho labantu abakule corruption ekhona ukuthi imali leyo uhulumenze engayikhupha igcine siba yimali eyabhuzwayo.
Abalwela amalungelo ezisebenzi bona kukhulunywe labo yini ngalolu hlelo okwenzela ukuthi labo belethe imbono yabo?
Vele akula muntu oconsulto yani kuzobuya sizokuphasa kumenyezelo kukhulunywa khona ngalelo emhlanganweni lobu khona eRufus othawula leyo mali. Njalo vele ungananzeleki ko phela sazi sina into eziningi fine eziyafake ngazithunywa ku-TNDF and i-TNDF le siyafisa ukuthi ibe semthethweni ibe legislated ukwenzela ukuthi nxakhulu into ezinjengalezo zipaswe zi-implementwe. Kodwa kathesi ungananzela ukuthi kungahamba ku-TNDF izisebenzi yefake imibono yazo kodwa imibono yazo icine ingalandelwa kula nto ongayenza ngoba i-TNDF is not a legal body ayila mthetho oyibusa ukuthi lo sebalekele lokho zenziwayo. So uzananzela ukuthi at the end of the day i-TNDF ayilanceda uhulumende wenza indala. Imivo yezisebenzi ngumcijo yezisebenzela ilaleli ihlalela isikhathi zonke ilutho besilalo thina laba eZimbabwe.
Sesikhangela leli langa lokunanza amalungelo ezisebenzi eledluleyo kuyini okuthembisayo okuphume embikweni kahulumende okutshengisa ukuthi ikusasa yezisebenzi kanye lezomnotho welizwe kuzaba ngcono?
Eqinisweni akulanto engiyibonile ephumileyo ngoba thina besikhangele ngohulumende uzasela ukuthi njengoba wathembisa abantu ukuthi uza create ama jobs angu 2 million from 2013 to 2018. Bese ngokuhulumeni uzawukhathe simsebenzi aseyifakile aseyinika abantu mingaki. Njalo lesele kuza abantu njani. Kodwa ungananzela sesiyeqinisweni esithethe abantu bayaxotsha imisebenzi. Sikhali economy at lesi leyo besikhali ngokuhulumeni ngawuthile ukuthi usefake indlela abantu ukuthi avusele economy ama industry avule abantu basebenze. Kodwa konke lokungananzela akukhulunywa ngalutho. So kuyadingisa ukuthi ilanga leli lezisebenzi obekukhulunywa thina njengesebenza kwesincedisi njalo sekuthatha njengento esingathiwena sibambela kiyo ngumuntu nje obeyadresa abantu ngoba kuyilanga lakhona. Kodwa eqinisweni ukuthi akula sibambekayo isithembiso ungahamba uyitshela abantu ukuthi hhayi sibone ngathi kuzenziwa lokhu lalokhu.